asikabi nama MPs asesitshengisile ukuthi bazalandela umoya abangawaziyo ukuthi umoya uvunguza usiyangathi. Bayakwazi njalo ukuthi ama MPs nxa befuna ukuthiya kumele bayenze izincwadi zokukhalala zokuthiya asikazitholi lezo zincwadi. Lizakhumbula njalo sikhuluma ngama MPs abakwaziyo ukuthi nxa kwabengena befuna ukuba ngamalunga ephalamende kwakulezincwadi abazilobayo befisa ukuthi bafuna ukumela lesi sicinti kusiba le-vetting, kusiba le-security check, yonke izinto leziyana. So yizinto esikwaziyo ukuthi izinto abazaziyoka okakathesa sikabe lo MP olandela umoya ovunguzayo kumbe isavunguzane esivunguzayo esingakwazakaliyo ukuthi sizatshaya lapha siyephelela lapha.
Sizwe umele iMount Pleasant idala lephalamende uFatai Mahere zithi uyajiya wathi nakhona
uMahere siyamhlonipha kakhulu njengelunga lephalamende njalo sibe simhloniphe futhi kakhulu njengokuthi uligqwetha simhloniphe kakhulu njengokuthi umele ikakhulu abantu abangabomama obeyisimboli ephalamenti ukuthi a-advance ama-interest abomama lalaba abanye ama-communities abe-disadvantaged. Kodwa nxa esethethele leso sinqumo walandela umoya ngemva kokumhlonipha kwethu, kutsho ukuthi lokumhlonipha kwethu kuzabe sokuyize ngoba silethemba lokuthi nguye umuntu esimbona engani ngumpole omela iqiniso. Kodwa nxa esezalandela umoya oyisavunguzane achuze ukulandela isavunguzane ayekele ukulandela i-idea lama-principles lama-values ayikho athi yena ukumele, kutsho ukuthi siyabe kuyabe sokuyize ukuthi simhloniphela into angayimeliyo. This is when akumele asitshengise khona ubungcithi bakhe ukuthi ungumama opheleleyo njalo ulelungelo lokumela iqiniso.
Ye, siyabona lakumakansila lamakansila kulamanye athi afuna ukuthiya ubusuzweni ngakhonokho.
Bengabe befuna ukuthiya ngomlomo ngoba babe kuyafanana lokuthi nxa ubona isiziba sikhona awungeni kiso leso siziba, kodwa uqala uxhoxhoze uzwe ukuthi kutshona ungakanani, kumbe ufake unyawo lwakho uzwe ukuthi kutshona ungakanani. Kwesinye isikhathi ungafaka unyawo yurisk ukuthi kuzabe le ngwenya ezabeza kubamba kumbe kuyatshona kakhulu. So ngama-counselors ngabantu laba abaxhoxhozayo and njalo lokuthi isiziba lesi sitshona ungakanani bavunyelwe ukuxhoxhoza akwalelwanga lidoyi right yabo. Kumbe isicelo sami ngesokubaxolisa ukuthi i-CCC yilo ibandla elikhona, sizalenza i-CCC liqine libe nama-structures liqine, liyayazi i-ideology ye-CCC, liyawazi ama-values e-CCC, nanka ama-criminals nanzi izigcilamkhuba ade sezithethe i-CCC, lalamhlanje zithethe i-CCC zabaleka lo president, sezibaleka lo president sehambile president ngenxa yama-criminals lawa ade emsekele ngaphandle emsekele emgombolozele. Kodwa inhlanganiso ikhona, akutsho ukuthi idoni lingaphuma inkamba iyavalwa. I-CCC will remain and fight ZANU-PF. Let's remain in these political spaces esikhona as a council, as a parliament, as a senate, sifighta iZANU-PF, silungiselela i-congress, silungiselela ukhetho oluzakuya ngo-2028.